Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 18 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
Kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende useminyabeni. Kalakho ukuhlakanipha uyimpumputhe nxa kusize kulweni laleli gciwane lecorona.
Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni ezigcinelwe izizalwane zeZimbabwe ezisandavela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane wecoronavirus eMatabeleland North.
I-government lo mphathi ntambo wabo uKazembi Kazembi abakhulumi iqiniso.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi selaye usikomiti wamapolisa ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abagoqela umeli weHarare West ePhalamende uNkosazana Joanna Mamombe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni ezigcinelwe izizalwane zeZimbabwe ezisandavela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane wecoronavirus eMatabeleland North. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uthe eLupane State University kulabantu abalikhulu elilechumi lane 114. Lanxanje lindawo isanela abantu abangamachumi phose ayisishiyangalombili 88 kuphela. Indawo ezifanayo ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe zivikwa lazo ziminyene kakubi. Okuyinto efaka abantu laba engozini enkulu ye-coronavirus. Umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangamachumi amane lane 44 eZimbabwe. Asebefile balokhu bebane njalo asebesindile balichumi lasikhombisa. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo subulele abantu abangu 316,000 njalo wahlasela abangu 4.7 million. Ukuhlaziya udaba lokuminyana kwabantu kuma quarantine centers eZimbabwe sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Okwenzeka eMatabeleland North eLupane kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende useminyabeni. Kalakho ukuhlakanipha uyimpumputhe nxa kusize kulweni laleli gciwane lecorona. Ngendlela enza ngakhona kuveza kamhlophe ukuthi basengapha abantu baphele du elokhu ebamba lokhu ayeka abambe lokhuyana kungakhanya ukuthi uyangaphi. Hayi, lolu lusizi asikulindelanga ukuthi sizwe indaba ezinje siphakathi kobunzima obungaka. Basengapha abantu baphele du lokhu ebethemba uhulumende, kanti uhulumende uyaphumputha wenza khona lokho kuyikho okuba ngukuthi igciwane limemetheke. Yena esithi uvimbela ukumemetheka kwegciwane.
Ukuminyana kwabantu lokhu ungathi kubafaka engozini enganani?
Ukuminyana okunje kuza lengozi eziningi. Into yokuqala yilokhu okuthiwa yi-social distance, ukushiyelana izibanga. Kakubi khona abantu nxa beminyene, kutsho khona ukuthi kuzaba lula ukuthi abantu bathelelane ekuthimuleni, ekukhwehleleni abantu bazathelelana. Ekuminyaneni khona lapho igciwane lingahamba liyehlala etafuleni, liyehlala esitulweni, omunye uzaliphakamisa. Kunzima ngempela ngokuba abaningi babuya begula, kusho khona ukuthi bazathelelana, ligcwala indawo yonke, libulala abantu akade bengavikeleka. Uhulumende nguye oyabe sebangela ukuthi abantu bathelelwe leli gciwane ngokuba limemetheka lapho kuminyene abantu. Angeke akhulume nge-social distancing, akhulume ngokuthi abantu kababalekele indawo eziminyeneyo ezinjengebhola, ezinjengezi-HH, ezinjengasemngcwabeni, kodwa ayeminyanisa abantu okwedlula emngcwabeni, okwedlula ebholeni, okwedlula enkonzweni yezi-HH. Kubonisa ukuthi ukhuluma okunye wenza okunye. Liyamemetheka igciwane ligcwale lizwe lonke ngale ndlela enza ngayo uhulumende.
lona uhlelo lokuvalwa kwelizwe lolu ungathi luhamba njani ngoba sibone uMongameli Mnangagwa ngomgqibelo esithi iluza qhubeka lanxa nje kuzaba lenguquko lapha lalapha ya
I-lockdown nxa isenziwa ifanele ukuthi ihambe lezinto zonke ezihamba layo nxa iyodwa kayisebenzi njengalokho uhulumende weZimbabwe yenza ungakhangela kathesa kuhlolwa abantu ngendlela efaneleyo inani labantu abahlolwayo lilutshwane kakhulu kumele bangene door to door bahlola abantu ngendlela ebanzi kakhulu bakhe indawo zokugcinela abantu labo ukuthi ama quarantine centers kumbe ama isolation centers zibe lemithi yakhona kwelathelwa abantu kwenziwe yonke into edingakalayo nxa uquarantine ubeka abantu eceleni busenze lockdown uyodwa ungenzanga konke ikuchitha isikhathi sengaba le lockdown ukuze kube phakade kungelalo utho lwenzakalayo kanti ingozi ukuthi singagcina sesile political lockdown evikela eyenza ukuthi abantu bayangenzi lutho kuvinje imhlangano yepolitiki kuvinje imhlangano yonke uhulumende vele angayithandiyo silokho sithi senza i lockdown ye coronavirus kulapho sekule ngozi khona ukuthi kungenzeka khona lokho ngoba kenza izinto zonke ezifanele ukuthi igciwane leli liphele lizwe
Umnumzana efidlela Ncube yisiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus, Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo abaphila ngokuzisebenza bathi ukwengezwa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus sokwenze impilo yabo yaba lukhuni ngamandla ngoba kabasela ndlela zokuziphilisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngomgqibelo ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka okwamanje. Kodwa uthe uzahlaziya umumo ngemva kwawo wonke amaviki amabili ukuze abone ukuthi angayekethisa yini nxa kuthe kwaba lobubelo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Thina njengabantu abaphila ngokuzisebenza sikwamukele ngokudana okukhulu ngoba sinanzelela ukuthi uhlupho luyaphambili, ubunzima buyaphambili ezimulini. Sikunanzelela njalo kodwa sikuzwisisa futhi ukuthi isizathu yokuvikela umkhuhlane oyingozi kakhulu empilweni zabantu. Kodwa-ke lokho kakuvali ukuthi ubunzima kithi njengokuthi sesihlezi ngemakhaya singasebenzi bungezeleleke ngokuphindiwe. Nxa besikhuluma ngobunzima emavikini adlulileyo, khathesi ubunzima lobuyana sobuphindwe kaneng-neng.
Uncedo elake laluthenjiswa ngohulumende kalukafiki lanamuhla.
Uncedo esasiluthenjiswe kankomo asikalutholi, lokho esilulindele. Kanti-ke yiyo into eyayimqoka kakhulu ukuthi nxa abantu bemiswa imisebenzi kwakumele baphiwe-ke uncedo lwemali ukuze baphile kuyona le iperiodi ye-lockdown. Thina-ke asihlalanga phansi, inhlanganiso zethu zabaphila ngokuthengisa ziyakhulumisana-ke lo mama minister wama SMEs umama Unyoni uSthembiso Unyoni ukuthi sibone ukuthi njengokuthi nguyeke okhangelane le informal sector aphangisise lolonqedo ukwenzela ukuthi siphathiseke ekuphileni kwethu njengoba imisebenzi yethu ilokhe imile.
Ungathi bunganani obunzima eselibhekane labo?
Impilo zethu zisesigabeni esinzima okumangalisayo. Leqiniso lokho kwenzakalayo asikaze sikubone empilweni zethu. Sesizaqalisa ke ukuthi sibone imiphumela yokuthi nxa umuntu engasebenzi, nxa umuntu engadli kuhle, kuyini okwenzakalayo. Singahlaselwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngokubana phela asisadli ukudla okufanele sikudle. Impilo zethu sibili engxenye kankomo sesingazifanisa le ngidi yokuthiwa khona idi ngapha ilunywe ngamazi ngale ichiswa lilahle. Sisebenzimeni obukhulu kakhulu.
Kukhona elingathanda ukukutsho kuMongameli Mnangagwa?
Thina-ke esikuloyisayo kankomo yokuthi informal sector sithi yiyo-ke elabantu abalimala kakhulu ngokungasebenzi. Uncedo esasikhangelela ukuthi ngabe lwaphuma, sikhangelela ukuthi ngabe lwalethwa ebantwini ngokushesha okukhulu. Siloyisa-ke ukuthi uhulumende ngokunanzelela ukuthi abantu abaphila ngokuzisebenza kabala nzuzo enkulu, njalo abaningi kabala ama-bank accounts, kabala mali abayilondolozayo. Yibo abantu kwakumele ukuthi-ke uhulumende abancedise kakhulu. Sibonile-ke uhulumende seqakathekisa ukuthi phangisela ke laba abakuregister e-social welfare. Hayi kasixabani labo gogo labokhulu abaholiswa ke ku-social welfare, kodwa sithi thina bonabo abantu abaphila ngokuzisebenza yibo kwakumele bathole i-cushioning fund ibancedise ukuthi labo bedlule esikhathini lesi silobo nzima obungako, ngoba sinanzelela ukuthi khathesi ke sesisondela enyangeni ezimbili. Akuphila kwakhona kubuhlungu kakhulu. Ye, asilahlupho sibili lokuthi kwenziwe ama-extensions e-lockdown, kodwa ke sithi thina ngakuyacatshangelwa impilo ephilwa ngabantu abangasebenziyo osokuze kuphosa kuphela inyanga ezimbili.
Umnumzana Alec Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi uselaye usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu ababalisa umeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri kanye lonkosazana Netsai Marova. Abathathu laba bathi babotshwa ngamapholisa ngolwesithathu olwedluleyo bephakathi kokutshengisela ezitaladeni zeHarare. Basebethathwa ngabantu abangabaziyo ezandleni zamapholisa, bayabadlwengula njalo babatshaya balimala kakubi. Ibandla le-MDC Alliance lithi linakanela abacuphi bakahulumente. Kodwa ukazembe kazembe uthi abantu kumele bamelele uphenyo lwamapholisa ngoba kuyilo oluzakhipha iqiniso athi ukucabangela. Sixoxele siphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Moringai, yena othi kaboni iqiniso liphuma kulolu phenyo.
Into ehluphayo nge-government yeZimbabwe yikuthi akula accountability. Singakhangelisisa ukuthi i-government yethu singahamba njoma ku-financial services or ku-accounting or sithi kuyini izimali zamateacher or everything. Kuhlala kusithiwa besithi bona bazayenza ama-investigations and then kulandelele kungaphumi ama-results zangkhona. So singahamba emuva sikhangela ukuthi kwaqala izindaba zabantu benyamalala ngesikhathi seGugurahund. Bathi bona hayi babengela abafakazayo ukuthi kwahamba njani. So sesibona futhi sokuphinda 40 years after iGugurahund ukuthi abantu bayanyamalala and then abanye bethuthe njengaba okwenzileyo Joanna Mamombe labo Cecilia ukuthi baphonga ubonakala bavele eHarare batholakala sebese Bindura. I-government yethu vele ihlala injalo, silabanye abanyamalalayo o iDaitsamara esingakababoni up to today. So i-government lo mphanti tambo wabo uKazembe Kazembe abakhulumi iqiniso.
UKazembe Kazembe uthi uZulu kumele amelele iqiniso elizaphuma kuphenyo olwenziwa ngamapholisa. Uthi ningalokho?
Sezwa u-commissioner wamapholisa uGordon Matanga laphana esithi kuqala wakhuluma wathi yena wayengababonanga babengabotshwanga amapholisa and then sokulandela khonapho wasesithi ababebotshwe ngamapholisa. So sifuna ukuqala ngayena ukuthi babebotshwe ngapi, bafakwa ngapi, ngoba uJohanna wafonela u-chairperson we-youth assembly u-Obey Sithole wamchasisela wathi bona babebotshwe bafakwa e-central police station. So ngabantu abakhulile laba abakwazi ukuthi vele iHarare imenjani. So lokho kuthiwa ziyambi ziyambi ukuthi baza yanelisa beyenza ama-investigations ukuthi babone ukuthi kwahamba njani. Akula muntu okwansi uzothatha umuntu ejele except i-CIO
Umnumzana Tim Moringai yisiphathamandla se-MDC Alliance eMelika. Kusenjalo abalwela amalungelo oluntu sebesole amapholisa ngokubuthelela ndawonye abantu ababotshwa beseteswa umlando ukwephula umthetho wokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela i-coronavirus, besithi lokhu kufaka uZulu engozini yalomkhuhlane. Basola njalo lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa okuvele sobala kudaba lokutshaywa kwabesifazana bakobulawayo ababili ngenyanga edluleyo balimala kakubi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeWoza uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Nxa usungenkhafa lomunye umuntu sesiclose together because i-social distancing enkhafa isayivumeli. So amapholisa alenkinga yokuthi wena nxa wona esithi abantu bayephula umthetho ngokuhamba bengelanga mask, kodwa nxa sebababopha sebabahlanganisa, does it mean if you are under arrest you are protected from me i-COVID-19? No, you are not. So but ba-violator amalungelo oluntu. Kulukhona okungahambi kuhle ekwabulawayo. Ngeke kubo konke okwenzakalayo sibe isiqoqodo, sibe singabahambela phambili. Lokutshaywa sithethiswa sithuka ngolimi esingalikhulumiyo, yikho esikhala ngakho kakhulukazi.
Njengenhlanganiso litheni ngokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa okukhulunywayo lokho?
Esifuna ukuthi sikhulume kakhulukazi njengenhlanganiso yeHoza ukuthi khona sikhuluma sinanzelela ukuthi inhlanganiso yeHoza sidlule kukho ekuhlukuluzweni ngamapholisa kakhulukazi. Lanxa besilelungelo okwenza kade sikwenza besihlukuluzwa sitshaywa, sifuna ukuphathwa njengezizalwane zeZimbabwe ezilamalungelo. Okwesibili, nxa amapholisa eza enforcer umthetho kabawu-understande bona, ngoba kukhanyani abawu-understande umthetho nalo. Ngizakhuluma ngesibonelo sami. Mina ngithe kwelilanga driver after kathi sokuthi sesivunyelwe ukuthi sihambe, ngiyadriver ngifuna ukuyayenza ama-test njengokuthi khona ukuthi nxa sizabuyela emsebenzini kumele siteste nge-COVID. Ngiyamiswa ku-roadblock ekokwikslaphana. Ngiyabatshela amapholisa buya ngaphi, hhayi ngile-booking nansi i-receipt yami ukuthi ngibhukhile ngifuna ukuyatestwa. Bantshele ukuthi no, kumele ube le ncwadi e-approve ngamapholisa. Ngithi no, kutshintshile. Okukhona kathi songeza ngetesta kumele mina, ngoba sesivunyelwe ukuthi sisebenze from 8 to 3. Okukhona ukuthi mina kumele ngiyetestwa ukuze nxa ngihlangana labanye ngisebenza labo. But no, thina silo mthetho wethu esiwuphiweyo ongalandeli i-SI nale ekhona. Kutshoni khona lokho? So sasiqina sesiphikisa ngamapholisa lawo ngasesithi hayi, mina okukhona ukuthi khona ngeke ngiforfeite ukuyatestwa ngoba sembhadala imali. Lapho embhadale khona bantshele ukuthi khona ngingayekela ukubuya imali yami iyahamba mahhala. Lapha liyambopha, ngizahamba sendle ufakazi bokuthi ngambotshiwe, then sesisaya emthethweni kube lokulungiswa emthethweni. Yikho ukuvumakala kwami ukuthi ngihambe. So amapholisa azenzela umathanda.
UNkosazana Magodonga Mahlangu yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza. Sixoxela ekobulawayo. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Kodwa uNyathi utshele amaphephandaba kahulumende ngeviki edluleyo ukuthi amapholisa ahlukuluza ababili bakobulawayo laba azajeziswa. Zeli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi uhlelo lukamasipala wakobulawayo lokuvalela izakhamizi amanzi okwensuku eziyisithupha ngeviki emizameni yokuwalondoloza luyaqala namuhla. Iphephandaba le-Herald lona lithi ingatsha zebandla le-ZANU-PF sezithumele amazwi entuduzo emolini yakosikhosana kulandela ukubhubha kwesiphathamandla saleli bandla umnumzana Absalom Sikhosana ngomgqibelo. Usikhosana uhle waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi labalaleli, eyi nasi indaba ebuhlungu, indaba ephethwe yi-security yeZimbabwe, indaba ephethwe ihulumende yeZimbabwe, indaba ebuhlungu kakhulu, indaba yokunganaki ilungelo labantu, indaba yesihluku, into ezwe laba abantwana, into ebuhlungu, ibuhlungu lindaba ngoba abantwana laba balelungelo ukuba nabatshengiseli, balelungelo ukuba nabakhulume inuna inhlupho zabo, balelungelo ukuba na ilizwi labo lizwakale ngoba befanele labo ukuba nabakhulume. Balaleli beStudio 7, yazi indaba ibuhlungu, ngizwa ubuhlungu ngalamantombazana. Ihulumende yeZANU-PF ilesihluku, ihulumende yeZANU-PF imbi, ihulumende yeZANU-PF izigebenga abantu abangalunganga. Kodwa ngithanda ukubana ngikhulumela amazwi uNkulunkulu akadakwa, uNkulunkulu hayi ngowabantu bonke. Ngithanda ukubana ngitsho wona la mazwi ngoba ihulumente yeZANU-PF sihlulize abantu kakhulu. Mina nguSibanda ngisegugu, ngiyabonga.
Ye, saluzwa sibili uhlelo lwegovernment lokuthi khona abantwana kumele bafunde through imsakazo lama television. Thina asilakho lapha emagusini, akula station esibambayo ese radio, even esisoda labantu kabalawa ama radio akhona. Pho abantu abantwana bazafunda njani, baza kuthola njani izifundo lezo, bazazizwa njani? Besicela ukuthi government ngabe iyabona iplan ukuthi abantwana bengayenza njani, bangazithola njani izifundo lezi, ngoba vele sebebuyele muva kakhulu. Siyakwazi ukuthi kulohlupho lwe-corona konke le-lockdown. Sicela ukuthi ngabe i-government iyaba le-plan ukuthi abantwana bangazithola njani izifundo. Ngikhuluma ngilapha eCholocho ko-Chief Msigana ngunamethembe, ngihlala kwesikhobo. Akula ma-radio vele inhlelo enhlelo eziningi lapha eCholocho sizizwa. Nxa ungasazwanga ngomngane wakho osedorobheni kumbongaphi, vele sihlala sisemuva emnyameni. Besicela ukuthi i-government ngabe iyabona i-plan ngendaba zabantwana ukuthi bathole izifundo lezo. Yabona
lichona njani basakazi, lithwaya njani balaleli? Hayi, indaba leyi siyayizwa sibili yomkhuhlane, yeyinzima kakhulu manje. Into enye esesiyibona lapha nanso futhi esivele sibuya isiqhamukile njalo eyokuthi kube labantu okuthi abathunjwa. Abantu bathunjwa njani? Vele iZANU yona ngokwayo vele akula nto abangayenza, njalo yinto yabo vele asebeyijwayela, abavela bayiqalisa kudala ngesikhathi seGugu Round. Bona umnangagwalaba yinto vele ababeyenza ezihlobeni zethu emathebelele ndikhonale. Babe bacatshisa abantu, bebenza izinto ezingalungile, bebarepha, bebenzana, bebadlova, bebenza zonke izinto ezingalungile, bebulala njalo labazali bethu abanye kabakho bafa singabazi. Khathesi sikhuluma sothina sizintandane ngenxa yabantu bona bendinto yabo futhi abangeke bayigcine. Njalo futhi iZimbabwe yona ngokwayo vele kayingezake iphinde yalunga, iZANU isesekhona. Vele bonabo omnangagwa vele uma besesekhona besabamba intambo vele akula Zimbabwe engalunga ngitsho. Kabake bephume beke benika abanye abantu labo bekwanisa ukusebenza, ngoba thina sesidiniwe ukuhlala sihlukumezwe elizweni lethu, size siyephathwa ngcono phandle emazweni apha. Hayi, 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 hayi. Kodwa ngilina kuzabaphelela. Ngilina kuzabaphelela. Indwangu yakhutha ugatsha ngilinda ngitshayeleleke phansi ngesilevu kube nzima. Abazama ukuthi bezibambe kuhle, njalo bebambe kuhle abantu uma besithi bona bavotelwa. Manje kade sokutshengisela ukuthi vele kabavotelwanga laba bantu la. Okwenza ukuthi bethusele abantu bebenzeni, besabani kanti bona bekwazi ukuthi ngabantu abavotelwayo. Kutshengisela ukuthi vele bona ngokwabo abavotelwanga. Njalo futhi into khona ukuzidlela imali bazidlela, akulanto abantu abayibhenefithayo vele ezimalini zelizwe. Vele akulanto khona kade sakulana kulani, umsebenzi wabo kuphela yona loku bebelokhu bekhathaza abantu, bebathumba, bebatshaya, abanye bahambela ichoze. Kade su-itaida mara ungaphi kathesi? Awu, 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 crocodile akuxole bantu. Kambe shuwa kunini abantu libenza kanje, libenza izinto ezingalunganga bantu bezana?
Labo be kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli uthi ulakho ukuvula ilizwe lakhe kusikhatshana esilandelayo nxa inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus lingaqhubeka lisehla. Abahlamuki kwele Congo bahlasele enyakatho yalelo lizwe babulala izakhamizi ezingamachumi amabili izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe liqhubeka liqonga njalo selisedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalolunye 90,900. Asebebanjwe ilo mkhuhlane bangu 1.5 million. Asebesindile bona bangu 344,000.
Dr. Hakaza, hello.
Yebo dokotela.
How can I help you?
Uyagula lapha.
Kama ngikhanda nomphimbo makha lapha ngeke ilangano kepha iflona.
Emnandikeleyo emayelana ngomkhuhlane we-coronavirus siphiwa ngukazeli mnyama ebambisane labanye abaculi abathi uNgoloba Muza, Qhathanzipho Bheki Mageza, Mhlambi Wezinja kanye lomaqhuzu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi sokulokuminyana okukhulu endaweni esigcinelwe isizalwane zeZimbabwe ezisandavela kwamanye amazwe zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus enyakatho emandebeleni. umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe uthi selaye usikomitshi wamapholisa ukuthi aphenye udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana be-MDC Alliance abathathu abagoqela umeli weHarare West edalele ePhalamende unkosazana Joanna Mamombe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.